Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 26 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kampalakazi.
I think kuyamele sibone ukuthi abantu bathini yibo bazasitshela ukuthi senze.
Gambe ngubani ozelama umongameli Emmerson Mnangagwa kubandla le-ZANU-PF lakuhulumende ngomnyaka ka-2028?
Yeko kunzima ukutsho straight away ukuthi uthi ayilwana nguyo ongathatha, kodwa andiba le constitution yabo le structure ngibuma kwabo ukuthi upresident ngibani, abasekeli bakhe ngobani.
Izolo kube le micimbi yokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso zenotho ama-sanctions, iphathise ngani limicimbi?
Ukubuthane sikwenzile okwakhathesi sibuthanele ukuthi kungave kwakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni, kungaphuma yini kumbe bengakukhipha yini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kampalakazi. UChamisa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ukhetho lwama-by-elections alukho emthethweni ngoba lwenziwe kulandela incwadi yalotshwa ngumuntu ongelamvumo yokuxotsha amalunga ebandla lakhe. Ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu wabangela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalele parlamente alichumi lanhlanu 15, amasenetha ayithoba munwe munye 9, lamakansila alichumi lasikhombisa 17. Kodwa ilunga ledale le parlamente ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Matson Hlalo olilunga ledale lamanenekazi. Sambuza ukuthi lolu daba luzahamba njani, wathi yena bazalufaka emphakathini. Ke sizwe okunengi ngengxoxo esiyenzelaye.
Yonke into kanti engabi senzakala econcern abantu kumele iye ebantwini. And as a result, I think kuyamele sibone ukuthi abantu bathini yibo bazasitshela ukuthi senze.
Lo ke ngumnumzana Matson Hlalo, ilunga ledale lamanene lamanenekazi ebandla le-CC elithiwa The Elders. Siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gifties Ostalos Siziba, yena othi uhulumende usebenzisa indlela zonke ukuncindezela ibandla le-CC ngoba lanqoba kukhetho olwedluleyo.
Thina sihlangana lendubo esilazo kwele Zimbabwe ngemva kokhetho elwatshontshwa yi-ZANU-PF oluka August 2023. I-ZANU-PF ilokwethuka kakhulu ngendaba yokubana ke abavotelwanga ngabantu, yikubona ke behamba they are punishing everyone. Akusela mthetho eZimbabwe basically sokususpend i-constitution kwele Zimbabwe ngenxa yokubana amalungelo abantu kasahlonitshwa, ama-activists they are being targeted, ama-members of parliament liyakwazi right now kulabantu abakhitshwa 14 ama-member of parliament abavotelwa ngabantu abakhitshwa yi-ZANU-PF sebenza labanye ke iyabakhethayo kwele Zimbabwe. Njalo ungakhangela ke konke ke ukudepriva kwamalungelo abantu, ama-youth, ama-activists, abantu ababekhankasa emaphandleni, konke lokhu kuyi-scheme sezane zami ukupanisha uzulu weZimbabwe ngenxa yokuthi bakhetha inguquko abakhetha nge-ZANU-PF. Akula muntu ongathi winile ehlamukela abantu abamvotelayo ebatshaya ebalimaza. Indaba yokubana siyakhilizwe thuthukisilizwe i-ZANU-PF ikhetha ukulimaza abantu, uChidakwa uthagethwe ngenxa yokubana ngomunye wabantu abamela ke ilunga le-CCC emavu ukula seZimbabwe so ikulubona ke bethumela abanye ababembambe enjalo siyakwazi ukuthi emapoliseni indaba ivuliwe and we expect ukuthi amapolisa etake up that issue ngenxa yokubana ke uhambe emapoliseni ubhalwe le report we expect kube le investigation ukwenzela ukuthi kungabi ke leZimbabwe ke elapho ukuthi abantu balimaza lokubulala abantu umthetho ungalandeli.
Alo ke ngumnumzana Gift Ostalo sesiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebuse okwamahlandla amabili okutsho ukuthi ngomnyaka ka-2028 kuzamele adedele emuva kungene omunye umkhokheli njengalokho okuthiwo isekelo sombuso welizwe. Kodwa ngesiko lebandla lezanu PF akukhulunywa ongamelama. Ibandla lezanu PF lathola izihlalo zedalela eParliamente ezilikhulu lamachumi amathathu lasithupha 136 okutsho ukuthi linganqoba kukhetho lwama-by elections lithole izihlalo ezithoba munwemunye 9 liyenelisa ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi uMnangagwa aphiwe elinye njalo ihlandla leminyaka emihlanu elokubusa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Methuseli Moyo.
Yebo kunzima ukutsho straight away ukuthi uthi hayi lwana ngoyo ongathatha kodwa andiba le constitution yabo le structure ngibuma kwabo ukuthi upresident ngibani abasekeli bakhe ngobani uchairman usecretary general okuthiwa singathi mbebona bathi top 5 xa ukhala phansi kaMnangagwa kulo umuhadi uvice president ugeneral Chiwenga uvice president kaye ukhayelela ukuthi bonabo bebe yibaba se duze ukhangele futhi ngaphansi kulo secretary general ubaba Obed Mpofu ukhangele futhi kulo mama laphana uOpa Mchinguri la useduze kodwa indaba ze succession azijayelanga ukulandela ngaleyo ndlela zingalandela kumbe omnye la thuthe eceleni ungananzile abakhona ababekuzana kudala babuyela sebabona babuyela kuzana omayimjuru so awukwazi ukuthi nxa sebuyela khona phana yena ufika afakwe ngapi njalo ungxameni kunzima ukuthi sibili kodwa kulula nje ukuthi uthi hayi bona abavele bebabamsekelayo yibo abalethuba
khona ubona kulula na ukuthi nxa ibandla lezanu PF kuma by elections azayo lenelisa ukuthola inani le 2/3 majority lingaguqula isisekelo sombuso welizwe ukuba lenelise ukungenisa uMongameli Mnangagwa kuhlandla lesithathu lombuso
nxa ukhangela indaba yama by election lendlela iopposition emingayo indlela abaxabana ngayo owono chamisa labo chabanga so kungenzeka ukuthi izani ube lenhlandla yamaswazi ithole nje ama city avele elelo ngogedla ehliwathathe ingawathatha ke lawo ma city isingaba lakho ukuthi ibone ukuthi silayo i 2/3 ukuvumela ukuthi tjintje imithetho thize ikakhulu ama clause nalawo athi ku constitution umuntu umele be ngu president noma term amabili nxa belesifiso ba babe sebengakwenza so ke ama by election lawa nxa ingahamba kusenza nje indlela ukuthi opposition yenza njani so kungenzeka sikuthi izano izitholela ama city lawa.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le studio 7 ekwabulawayo. Izolo bekulilanga elahlelwa ukutshengisela kusolwa izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla lezanu PF. Izisebenzi leziphathamandla zikahulumende zifole zisuka emahofisini aweMunumtapa zayabuthana egcekeni le-Africa Unity Square eHarare lapho ezilalele amazwi omsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga yena othi eleZimbabwe selilahlekelwe ngamabhiliyoni amadola edlula ikhulu leMelika US 100 billion dollars ngenxa yezijeziso zenotho lezi. Intatheli zindaba iStudio 7 uMlondolozi Ndlovu besembuthanweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
abakade betshengisela laba bebehlabela bephethe amabhakane lamagwaliba alotshwe amazwi athi izijeziso lezi seziphazamise kakhulu eZimbabwe, ngakho-ke kazesulwe ngokuphangisa. Ekhuluma embuthanweni owe-Africa Unity Square, uChiwenga uthe izijeziso lezi ezabekelwa eZimbabwe ziphazamisa umnotho welizwe, isimo sezibhedlela, izikolo nokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
The sanctions on Zimbabwe are thus illegal, unfair, and a violation of our sovereignty and right to self-determination.
Izijeziso zomnotho ezabekelwa eZimbabwe azikho emthethweni, kazihambelani lokuzibusa kwethu, lelungelo lethu lokuzibusa.
Bebe kule mbuthano efanayo endaweni zonke zelizwe kobulawayo uZulu ubefola ekhokhelwa ngumphathi ntambo obona ngomsebenzi wedolobho leli, unkosikazi Judith Ncube. Kube le mbuthano efanayo ezabelweni zonke zelizwe ikhokhelwa ngabaphathi ntambo bakahulumende. Omunye obesembuthanweni lo, unkosikazi Sekai Kadande, uthe izijeziso zombuso welizwe ziphazamisa kakhulu uZulu weZimbabwe, esithi indubo zelizwe zibangelwa izijeziso lezi.
Izijeziso zenotho esezihluphile abantwana beZimbabwe, sebethwele nzima and sebekhathazekile ngalolo lutho olwezijeziso zenotho. Khathesi sibuthene njenge singathi ilizwe, abantu jikelele iZimbabwe lesadaki sikhathazekile. Ukubuthana esikwenzileyo okwakhathesi, sibuthanele ukuthi kungabe kwakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni, kungaphuma yini kumbe bengakukhipha yini, singazi ukuthi bengakukhipha ngendlela yiphi ngokuthi mthwakazi sethwelensi.
Lokho kusekelwe ngosokhulayo u-Elias Dube othi izijeziso lezi ziphazamisa ukuthuthukiswa kwelizwe.
Sizobambana kanye labanye sisithi siyalwisa ukubekwa kwama-sanctions. Thina sithi hayi, ama-sanctions amelanga abe khona ngoba thina sesizaceda isikolo lapha, thina sifukuba le misebenzi yabe isibhadala, sifukuba lama-business ethu abe sibhadala kahle. Kodwa nenxa yama-sanctions lawa ngeke sikhone ukuthi sibe lama-business aphumelelayo ngoba ama-sanctions akhona, but singakhutshelwa ama-sanctions lawa siyaphumelela kanye.
Kodwa incitshi kwezomnotho esebenza nenhlanganiso ye-Economic Forum of Zimbabwe, umnumzana Godfrey Mlotshwa, uthi ukumele uChiwenga lohulumende babhekane lokuningi okufana nenkohlakalo, hatshi izijeziso.
Singakhangela umkhono wethu usudabukile, singathi informal economy, kulabo golide, kulabo lithium, kulento ezinjalo, kulamanye amazwe anjengabo Cuba athola ama-sanctions abangelalutho. So mina kimi singathi silama-sanctions, kodwa abanye abantu bahamba besiyothengisa igold, labo bani bethengisela uzibani bani kubo Dubai. Yikhonsidi indaba yama-sanctions kayicacanga kini.
Lokho kusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Osalo Siziva.
Against the people of Zimbabwe. Yo into esibulale umkhono welizwe ngenxa yokubana ke imali yatshontshwa laba abakolekte to ZANU-PF babavunyelwa ukubana ke ebenefite kuma-resources eZimbabwe, ngakhangela ilithium yakhitshe eZimbabwe okungekho emthethweni. Kodwa umhlaba wonke kade sisiya kumabhanki, thina we are the biggest producer welithium e-Africa. Fanele ukuthi ngaba ama-Zimbabwe kade sibaphila impilo engcono, ngabe kule mithi esibhedlela, ngabe imigoqela amapotholo, ngabe izinduna lapho bonke ke abasemaphandleni ngabe bayabenefitha.
Ukusenjalo, abasekeli bebandla leZANU-PF bebethe gwaqa esigodlweni sommeli weMelika kwele South Africa ePretoria, betshengisela ukuba izijeziso zomnotho ezafakelwa eZimbabwe zesulwe. Ilanga lanamhlanje labekwa ngumanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika owe-SADC ukuba libe lilanga lokutshengisela ububi bezijeziso zomnotho ezabekelwa eZimbabwe. Abenhlanganiso zomanyano owe-SADC lowe-African Union labo bethule imibiko yokusekela isinqumo sokuthi izijeziso ezafakelwa eZimbabwe zesulwe. Ekunanzeni usuku lolu olwe-SADC Anti-Sanctions Day, umgcini sihlalo owe-African Union umnumzana Moussa Faki Mahat uthe uyasekela isicelo sikamgcini sihlalo we-SADC umongameli Joao Lourenco wele-Angola esokuthi lezi zijeziso zesulwe. izigodlo zabameli beMelika, Bilitani la European Union kwele Zimbabwe bebengakaphenduli besipha imibono yabo ngalolu daba ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF umnumzana Julius Malema uthi ibandla lezanu PF alifunwa nguZulu weZimbabwe kodwa liyalela esikhundleni lisebenzisa ibutho lamapholisa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umhlangano webandla lakhe weNational People's Conference ozakwenzelwa eGweru ngempela sonto uzaphuma lezibopho zokuthuthukisa impilo kaZulu. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabezwa abantu bayakhuluma ngokwenziwe nguChabango. Chabango uyenza into embi. Uyenza into embi kakhulu ngoba ufisela ukuthi iMatabeleland ihlale iphuwa ingabe right. Bese ngisithi laba abantu abalandela uChabango bethole Chabango right. Ngabantu abafana lomuntu othatha ingulube isidakeni, eyigezise bese ifakela ngene ethi kahle endlini eyithatha ivaseline izayigcoba kuzayithola isibuyele futhi edakeni. Ngabantu abafisa, ngabanye abantu befisa ukuthi iMatabeleland ithuthuke phambili bezikhethela abantu babo. Bona bayaxotsha abantu bafisa ukuthi iMatabeleland ihlale iphuwa. iMatabeleland ayibulawa ngabantu besishoneni. iMatabeleland ibulawa ngabantu bendawo yakhona bencikisana labanye abangikhona ngalo iParliamente kuzanu abafuna vele ife ngoba bona bayadla. Angazi ke laba abakhuluma ngoChabango ukuthi uright. Why bengathi uChabango evule eyakhe iparty bazamlandela bonke abantu abathi right. Bonke abantu beMatabeleland abathi uChabango uright baziyakuya khona kuChabango kavule eyakhe iparty abazasala ku-CCC besale ku-CCC ngoba sibona ingani lapha kudlalwa ngabantu la abathi uChabango uright abavule eyakhe iparty ngoba abaningi khona abakhuluma bethi uChabango uright uChabango uright. Angiboni ukuthi baseZimbabwe, angiboni ukuthi ngabantu baseZimbabwe. Ngabantu abafuna ukuwonisela iMatabeleland ngoba ngamabhude lanathi angafika emzini sichothoza umusa wangakibo. Ngiyabonga.
Hey, linjani Studio 7? Hayi, siyabingelela lapho emsakazweni lapho siyalibingelela kakhulu. Bonga nje indaba enisipha zona izikhathi zonke, siyabonga kakhulu. Ya, ngithe imphathise lapha ngendaba yako-Israyeli le okuliwa khona lapho amaPalestina. Ya, into engibona laphana ukuthi masilandela imbali sisiya ngeBhayibheli. AmaPalestina wena indawo leyana baba yibona abazifaka enkingeni ngoba ngesikhathi kuliwa Davida noGoliath. Goliath wathina uma singalehlula sizalibusa, nani ngasehlula lizasibusa. Manje yikho sokusenzakala phela khona kanti babehlula, so fanele bewabuse vele, fanele bayithathe igaza libe ngeyabo ngoba babehlula. Into yakubona so bona masilandela imbali eBhayibheli, bona behlulwa, so uma behluliwe sokusho ukuthi amanye babuse-ke manje ngumaIsrayeli. Uma beyithatha leyo gaza bayithatha ngokuthi behlulwa isivumelwano sabo ukhokho emuva le bakunanzelele khonokho bona amaPalestina bangabakhali ngokuthi Israyeli wrong, kathi bona ibona bathengisa ilizwe labo ngoGoliath. Ya,
Studio 7, hello. Bengasi umane labe mbuluza la maxhego la ma-foreign ayiwona ayi-sanction eZimbabwe ngoba nje manje silamba kuyibo, badliwa baqeda labo bathi hayi nyiko ndeyedu inotonga nebeni bayo. Wayebengayitonga ke eMozambique leZambia bezodlela umuntu abantwana beZimbabwe umnotho ngoba nje bezazela ukuthi asibakhona. Akula ma-sanction ahlupha iZimbabwe, ama-sanction yibo bona lobusela babo lo ungafuna uphuma ezikhundleni zendawo zezindlu zabanye abantu befuna ukurana iZimbabwe like iziphaza zabo bangasumanela benze bafe mani njengomgabi wayembhuluze edendi irigweshungu yinini kodwa sihamba phezu kwakhe kuphela nabo kunjalo kuyeza kusasala ngasukuza tjwala
yo 7 studio 7 linjani basakazi bami abathandekayo hayi mina basakazi ngiyakhala ukuthi njengoba igrawundi labulala abazali lapho ematebheleland umgabi uzohafa akazange ethanda ukuxolisa namanje nangumnango wakho awuphethe akafuni ukuxolisa lokho ezenze nganakazi lutho le ndaba liyibona kanjani lingamandebele licabanga ukuthi ukuzwana kwethu namashona kuzohamba mpela kuze kuyefika kuphi ngoba sizwane nabo laba bantu isilonda isoleso esokuthi basibulala abafuni ukusixolisa mina ngiyazi uma uyenza into embi emuntwini ma ungasamxolisanga leyo nto angeke iziphele so basakazi asiyiboneni le ndaba imbi kakhulu eyenziwa ngamashona lo mnango wakho uyenzwa kwakho ubulaliswe uzenzela umathanda njengami izimbabweni yakhe kanti akusiyakhe
Studio 7 linjani basakazi abahle okhulumayo ngu-Eni Moyo lapha eJohannesburg bengicela ukubuza Studio 7 njengoba osengezo lo-Calpan Bugenvethi bona akusibona bezana waye besibabhizi ngochamisa umuntu ongalakhozi ukuthi ezimbabwe abantu behlupheke beyekelizana waye bebhizi ngochamisa waye bengabebhizi ngezana abadile nezana ukuqala bengaqeda ngezana bezbesize uchamisa uchamisa kalacala kala yabo
Studio 7 sibingelela bonke abantu hayi indaba vele kakhaliphani ngizwile ekhuluma lapha ku-Studio 7 khaliphani umuntu wezanu lo lokho nje nethi ukhulumela abantu besibe emathebhelelendi esiqamba amanga esinya kuphela njengo izanu lo lotshisengezo sengezo engafika enexotsha abantu engubani kodwa la umthetho ungenye indlela umuntu uyafumbuka evele exotsha abantu ephalamende evunyelwe ngoba ngabe kuhamba ezanu yikho evunyelwe manje triple C iyala why bengakuyiseli ngoba lokhu kwenze easy nanti bandla le triple C liyala ngokuthi usengezwa limazi why lokhu kuqiniswa ukuthi usengezwa kumele yazi ukuthi ngwe triple C thine triple C sisichota simazi hayi okunye abantu ake lisenzele into zeqiniso ake lisibone selisenzele into zeqiniso nje akula usengezwa we triple C khaliphani lo la uyawumana lo ufundisa abantu ukuthi eqamba manje ethengwe izana imali ekayedla ngoba ngezana yakhe
sanibonani sanibonani Studio 7 minita ngawuvusumuzi wahade ufana ukumalenga sentaba zendoni isicelo sami nje sinye vo ucela abantu bakithi ngamathebulenti bakithi cela sibambane sibumbane kube into one ungabumbani kwethu lokho siyohlala senkingeni manje siyacabana soda sengezwe lokho kucatshaniswa yini abantu le abaphumalenga cela bayithandi bakisizame ukubambana sinto one noma sikhuluma sibili nje into ibe ngoba namanje ngiyabheka le opposition party la e-MRP labaxabana bodwa inhlobo ni futhi amandebele yini ezoyibumba ayikho nezinto eseyibumba cela ukuthi sibambane sibe into one singamandebele lobuntu zethu ziyahamba kahle
sinjani kustudio 7 njani kustudio 7 lile lithatha ithatha ihlangothi lisitsho liqhamba amanga lithatha ihlangothi litshona limkhulumisa uchaba nguwena namhlanje likhulumisa bona wabangani bena futhi khona la khona lapha ngabe kuthiwa kumbe ngwesisis okhulumile kumbe ngabe umagalela mafu okhulumile kuze ngiva kwenkulumo kamagalela mafu buzozo njengoba istudio 7 ingathatha ihlangothi uchaba uthe kumbe ukhaliphani Bugen uthe kodwa lingahamba lidinga indaba zenu lidinge liqoqelelo khaliphani Bugen emva kokhaliphani Bugen aye kuzo sokuthiwa njengoba istudio 7 ingathathi ihlangothi njengoba namhlanje bengikhangela ukuza kuthiwa istudio 7 nje ingathathi ihlangothi umagalela mafuthi hayi zwi hayi ngxaba ngxoze khona kusisi hayi ngxaba ngxoza usasa show zabo lasiphathela witness dube ezofakaza ngendaba zesisi wayengafakazi ngendaba zakhona ngalezezana wayilasitshintshina sithole isiphi isikhundla khona ngalekuzana ehe njengoba lithatha ithatha ihlangothi wayelingam-advise ke umngane wenu uchaba ngokuthi kavule yakhe iphathi siboneke akavule yakhe iphathi ma kukuthi uyekuthweni uthunywa ama-citizen ama-citizens la amthumileyo wapi mtsheleni phela la ama-citizens wakhe nalawo bavule iphathi abavule yabo iphathi loke lithi alithathe ihlangothi alithathe ihlangothi bantu be-studio 7 silithembe kangaka liyasidisappointa
awu sanibonani kwe-studio 7 okhulumayo ngojemoya ngajabula le audio ma ingafundwa siyezwa abantu bezanu PF bakhala ngama-sanction ukuthi akhitshwe thina sihlutshwa yilaba abantu okuthiwa bathumba abantu beqeda bebajova iJackson ngokutshengisa ukuthi iZimbabwe kayikhululekanga dili lokhu isanida more ama-sanction ebantwini bezanu PF
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngempela iStudio 7 kayisekeli hlangothi, siyabonga. Kwezemelika, amapholisa athi kulabantu abangamachumi amabili lambili abadutshulwe ngomunye umuntu wesilisa esigabeni se-Main izolo ebusuku bafa. Umuntu lo ubelokhu engakabanjwa ngesikhathi sisiya emoyeni. Kulimele abedlula amachumi ayisithupha. Akwazakali injongo yalubaba kodwa imbiko isitholwe ngamapholisa ithi engaba ephambene ekhanda njalo ngumuntu oqeqesha abantu abafuna ukusebenzisa izibhamu. Kolunye udaba, ibandla lama-Republicans lize lakhetha umnumzana Mike Johnson ukuthi abe ngusomlomo wedale. Uhlelo lokukhetha usomlomo luthethe isikhathi eside ngoba amalunga ebandla lama-Republicans abengavumelani ukuthi kukhethwe bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, ama-Republican okuyiwona ale majority ku House of Representatives yiwona alelungelo lokuthi akhethe usomlomo wedale le-Congress. Bona ngokwabo ababambananga, sabona even ivoti yokuqala kuvotelwa uMcCarthy bavota kayi-15 besehluleka ukuthi bavumelane ukuthi uMcCarthy nguye abamfunayo. Then sibone after ukuxoshwa kwakhe uMcCarthy bezama amanye ama-Republicans afana labo Jordani, labo Scalise, bonke labo behluleka ngoba ama-Republican awabambananga. Okunye futhi esikubonayo ukuthi i-influence ka-Donald Trump inkulu kakhulu ku-Republican Party yanamhlanje. So abantu abaningi baya ngokuthi u-Donald Trump ufuna ini ngoba besazi ukubana ama-constituency members abo amaningi baku-camp ka-Donald Trump and therefore ukuthi bathole ama-votes makuthi isikhathi sokuvota sesifikile. I-record yona leyo ukuthi ubudlelwano babo lo Trump bukuphi lendawo buzo affecta ukhetho lwabo. Ngakho ke that's why sibona besehluleka ukuthi bekwazi ukuthi bavumelane. So ukukhethwa kuka Mike Johnson lo omusha owase Louisiana kutshengisa ukubana I think ama Republican agcine bona ukuthi hayi ngcono ke sivume sibambane kulolu daba kubekele phambili ngoba umsebenzi we-house bebezoblenywa kakhulu if i-house ingasakhona ukwenza umsebenzi wayo, especially kuma-bills azayo la afana lo ukuraise i-debt ceiling. Siyazi ukuthi mhla ka-November 17 iya-expire i-debt ceiling, bekuzonidakala ukuthi kube lo speaker ukwenzela ukuthi ivoti lenziwe. Singathi nje umsebenzi we-Congress ubumile ngokungabi khona kuka-speaker.
Yena umnumzana Mike Johnson lo okhethiweyo ubona ungani ngumuntu ozenelisa na ukuthi aqhube khona okukade kusenzakala ukuphathisa amazwe afana le-Ukraine kunye le-Israel?
I-record ka-Mike Johnson makusiya odabeni lokuphathisa i-Ukraine ayikho nhle i-record yakhe. Ngumuntu osevote I think kulama-votes amathathu adlulileyo lapho ade bevota khona nge-funding. Siyazi eyokugcina i-300 million i-vote ade belayo e-Congress uvote u-Johnson uvote yakhe ukuthi imali le ithunyelwe e-Ukraine. So yes, sikhangelela ukuthi kungaba yiproblem enkulu kakhulu ma kuzobuya isikhathi sokuthi kuvotwe ekuncediseni i-Ukraine. Ngingazi njalo ukuthi ma kusiza ekuncediseni i-Israel ukuthi umi kuphi uJohnson, kodwa siyazi ukuthi ekuncediseni i-Ukraine ngumuntu obengathi akasupport ukuthi i-America iqhubeke ke incedisa iUkraine ngezimali ukuthi lisane leRussia. Kodwa simzwile mayikhuluma labentatheli bendaba esithi kuqhakathekile kakhulu ukuthi uVladimir Putin engawini kumpi yakhe le ayiqala leUkraine. So makuyukuthi uthi uVladimir Putin akumelanga wine, silethemba ukuthi kusho ukuthi maso kufika isikhathi sokuthi iAmerica isupport eUkraine ngezimali, uJohnson uzovota kahle ukwenzela ukuthi lokho akushoyo ukuthi uVladimir Putin akumelanga avunyele ukuthi awine kufezeke.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ebesikhuluma la ecingweni eseVirginia khonapha kwele Melika. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7 silazwe ezinye njalo.